Mina ngibona ngani okwenzakalayo kathesi laba abazama ukuvalela uTrump uthi engabi khona kukhetho. It's just another drama ye-American politics. Ngesikhathi sokusiya isiyafika isikhathi sokukhetho, uTrump uzabe sekhona ku-ballot box. Ngoba bangakwenza lokho abafuna ukukwenza kuzaba ngumsindo. Kuphinde kulole abantu laba bathi Trump uyivictim, abantu bayamzonda, babe baningi abakukhangela ngaleyo ndlela. Ngibona ngani mina emakhothi aphezulu azawuthi uTrump avotele. Ngoba besabani ukuthi bangabi create into kumbe babumbe olunye ukuthola uzaba ngumgoqo kusasa. Ukuthi ama-elections nxa omunye acabanga ukuthi amise omunye amise, then issue that Trump becomes a benchmark or ukuthi hayi kwake kwenzakala lokhu noma ukuthi uTrump wake wamiswa. Lokhana yikuphonga ukudlala nje ngezinto zalapha. Izinto zalapha nje okwasidikele zihlala ziphakathi. Engani kuthiwa ziyayigajarithwa kancane. So mna ngibona ngani yini nxa ngukhangele and hearing ama-opinions abantu abaningi, ambona ukuthi yindaba engayenza ukuthi uTrump engavotelwa, uzavotelwa kuphela.
Kodwa khona kubandla lama-Republicans ubona ubani ongani engasondelelana laye uTrump, njengoba sike sabona umnumzana DeSantis laye ubengani useduze, kodwa kathesi sesibona sokulo unkosikazi Nikki Haley. Ungathini wena lo?
Mina ngibona ngani laba bayazama bakuzamayo konke obaqambayo, kodwa as long as umnumzana Trump ekhona kwabantu abavotelwayo kumbe kungaze kufike ama-primary abo ama-Republican, uTrump uzaphumelela kuphela, uzanqoba. Ngoba ungakhangela ukuthi uTrump kubo 50% abantu abathi bazamvotela, nxa ukhangela kulalaba abahamba belinganisa izilinganiso zokukhetho lezamuntu bakhethi ukuthi ngubani uzavotela. UNikki Haley baphansi kakhulu. Ukuthi kuzathathani ukuthi baze bavale isivanga lesi siphakathi kwabo loTrump? And enye into esimele siyinanzelele futhi esikhohlwayo yikuthi abantu abavotela uTrump kufanana nokuthi thina sithi sivotela i-political party, e-Republican party. Lelani ixeka labantu abavotela ulokhu nje uTrump kaba seyi-political party. So kungani kuthiwa yi-cult olabantu abaphonga ulandela umkhokheli kusemnyameni? Ukuthi angezenzeni, balandela kuphela. Bangaze bezokuthiwa omunye uhambe khona phana bathi bayamkhulekisa wafa. But ngenxa yokuthi vele iy'ngqondo zabo sezikhona phaa, kungeza kubakhuphe.